Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu namhlaka 3 inhlango la 2022 ngoprofeti Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengula usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi.
Ngakho ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine, abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuthi-ke kuwoza Friday leviki silomculo wengoma zomdumo wokholo uThembelani Ncube, yena-ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Zithi umthetho lo kumele ulungisiswe ukuze kuvikelwe ubandlululo, ukudlwengulwa lezinye indlela zokuhlukunyezwa ezitholakala emsebenzini. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSelbourne koBulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
Njengemthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela itshintsho olube khona ku-Labour Act. Sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani. Njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqhathelana osebenza lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta futhi kumele lomthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lomqhathi wethu. At the same time, nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelwe elizwe njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze nomthetho we-labor uyavuma.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lomthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengula usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi. ngoba bevele behola incane.
Hayi konke ukukhulunywa siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi thina izisebenzi ezithola i-RTPS. Tax yakhona iningi, ama-charges akhona lawo. Okokuthi ekugcineni thina ongatholi lutho, ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala. Okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar, ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga bokuthi.
Ukuqondiswa komthetho we-Labor Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokulokungcindezelana okukhona. Amalunga ephalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale i-petition ukuze kulungisiswe masinya. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ehlomile eZimbabwe, kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza ngayo imithi yokuthi zinothe masinya. Mnangagwa wethu le amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Janakira emathuneni awe Heroes Acre izolo. Mnangagwa ukhuthaze abalondoloza umthetho ukubana baqinise impi yokulwisana nalali mkhuba, njalo bathethe amacala alolu hlobo masinyane. Izeplamthetho zivalelwe, izehlakalo zamasela atshontsha ehlomile sezibhahile eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo, lezinyangeni ezithe zadlula, besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini atshiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho, babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababela kwezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza bona lomnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezishiyatshiyeneyo, yizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho, uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kathi zizileta seze zafika ehofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo, amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinise isandla, badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqiniswa isandla nxa sokusekuthula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela, kodwa kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi, ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
KoBulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
KoBulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala, bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanye siphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emgameni lapho kulo jaha othiye ehlukuluze umbe singathi ubulele untombazana wakhe, kuze kwabonakala-ke abantwana sebeboniwa bayi libhotabhota endlini lapha. Yile lizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela-ke indigenous knowledge system yethu, izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika okuthize. Kungakho-ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana, ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe okunuka khona igazi ayasondela. So yikho-ke okuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lowo, kuyukuthi sokule sikhathi wabulawa lijaha lakhe-ke lamshiya khonapho limguvuzele ngengubo. Yibo kudlwangudlwangu esilabo koBulawayo, abantu bayabulawa, abantu bangenwe ezindlini bathathele lokhu lalokhyana sokunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kathana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulomama khona odwa dodola fana Kevin ngabantu abangama abasifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho abamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyathi ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona lemgwaqeni le esuka khona lapha eKelvin lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Amalunga ebandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party ayisikhombisa agwejelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili bagwetshwa ukuhlala iminyaka emithathu ngamunye ejele kucala abaletheswayo elokubangela udlayela ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo uMahluli Sengisidatha wengwa izolo ubenqume ukubana bazabika ukusebenzela umphakathi i-community service kodwa wasiguqula lesi sinqumo namhla bebethoniswa bevela emizini yabo kusukisela ngomnyaka odluleyo ngoba bekubheyili kodwa baphinde bavalelwa entolongweni ngeviki edluleyo abagwetshiweyo babalisa uNkosazana Sibongile Banda Busi Moyo labomnumzana Tainos Nkomo Livson Ncube Akim Ndebele Nkosinathi Ncube Maxwell Nkosi Mongameli Xokuthwayo Mlotshwa loWelcome Moyo bake bavalelwa kwenyanga ezimbalwa ngomnyaka odluleyo enkambeni zekhami lemlondolozi kobulawayo njalo abanye babo bathi batshaywa balimala. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Joe Biden welemelika ukhuthaze idale lephalamende eleCongress ukubana lisekele iziqondiso zomthetho wokunqabela ukubulawa kwabantu mahlayana bedutshulwa ngemibhobho osokuvame kakhulu ukwenzakala kuleli lizwe. Lokhu ukukhulume izolo esikolweni sakhe eseWhite House esithi kumele iMelika iphume lamacebo ngokunqabela udlakela lokubulawa kwabantu kusetshenziswa impopo. Amalunga edale lephalamende eMelika abakukomiti ebona ngezemithetho ye-House Judiciary Committee sebesungule inkulumo yokuguqula lokuqinisa umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwemibhobho elizweni. Enye yenguquko azama ukuyiletha kulomthetho iguqela ukukhuphulwa kweminyaka umuntu alakho ukuvunyelwa ukuthenga umbhobho isuka kwelishumi lathoba minambili 18 isiya kwengamashumi amabili lanye 21. Undoda odukule abantu abane ngolwesithathu kule Melika wagcina izibulala edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma ubikwa ubejonge uyabulala udokotela akade emethesa umlando wokubangela ukuba abe lenhlungu zeqolo ngemva kokuhlinzwa kubika amapholisa alomango. Kuthi umphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba ubike namhlanje ukuba uzabiza abaqondisi benhlanganiso lamankampani akumsebenzi wokwethulwa kwezindaba kwele Melika asebenzela eMoscow emhlanganweni wokuqonqosela ngeziqondiso zemigoqo efakwa nguhulumende wakhe kulandela okwenziwe yiMelika kwabezindaba baseRussia abasebenzela kulelo lizwe. Amapholisa kwele Botswana athi athwaliswe amagabha avuzayo izigebengu ezingena zivela kwele South Africa leZimbabwe ezidala amacala zihlomile ikakhulu izehlakalo zokutshontsha imali ehanjiswa izimoto zamankampani ezomvikela awe-security. Intelele zindaba yeStudio 7 umqondisi Sidube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaviron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe edale lephalamende wathi amapholisa akhala ngokuthi athwele nzima izigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngempopo. Umelosibali ukhulu wamapholisa kwele Botswana uMnumzana Phemelo Rama Korwane uthi iningi lamacala lalidalwe enyakenye lalo nyaka.
re itletse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibela macala amangalisayo o masikinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambene nabanye babo abe South Africa kanye la Zimbabwe
uthi bathole ukuthi impopo isicwele ezitalatini zeBotswana okuyikho kudala ukuthi amacala untshontshwa uhlomilwe aqonge noma nje esithi ucwele impopo ezitalatini onamukurwane uthi abasiboni isidingo sokuthi amapholisa ahamba ngenyawo ebhotabhota athwale impopo
re dumela gore borukutlwisampe bo bolaolesega mme re na le lephata le le lengwe fela le e leng gore re setse re
nxa sikhangele isimo sile themba lokuthi sisanqoba kodwa kulabanye abogatsha lwe-s s g abahamba behlomile kodwa amanye amapholisa akukafiki isigaba sokuthi behambe behlomile
iningi lezigebengo ezingena zivela eZimbabwe kumbe kwele South Africa babikwa bengena okungekho emthethweni abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Stanley Ncube bathi ukuze kulwisane lalolu daba lwamacala kumele amazwe omathathu ebambane
kuza kuba nzima ke ukuthi amazwe la alise lolu daba uma bengasoze basebenzisane ndawonye kungaba ngcono ukuthi bonke basebenzisane iZimbabwe leBotswana bakhulumisane kube lombono ofanayo njalo sibone iSouth Africa leBotswana leZimbabwe befaka amakhanda ndawonye ukuthi balwise lolu daba olezigebenga lezi ezihamba sithatha imali okuthiwa ama-armed robberies abathatha izimali ezimoteni ezihamba sithwele izimali lakuma-ATMs
umnumzana Mthabisi Dube yena ohlale eBotswana leSouth Africa uthi akumnandi ukuthi izala abantu beZimbabwe likhulunywe kundaba yesifana lokudalwa kwamacala kwamanye amazwe
ukuthi ibizo labeZimbabwe libe lingena endabeni ezingalunganga ezifana lokudalwa kwamacala doesn't put us in good light kulama growing xenophobic sentiments emazweni angomakhelwana afana le South Africa so uma abanye bethu beqhubeka bedala amacala it will give abantu abafana labo Operation Dudula igunya lokuthi baqhubeke besithi ama foreigners ayawona kumele abuyele kibo
Urama Korwane uthi okubanika ithemba yokuthi abaningi abavela kule South Africa leZimbabwe babanjiwe bezama ukudala amacala kule Botswana njalo balinde ukuthonisiswa kwelinye icala elisanda kudalwa enyangeni esanda kwedlula kulabanye abeZimbabwe bebambene labeBotswana abangene kusecure senhlanganiso yeSouthern African Development Community SADC kwantshontshwa amaphepha aqakathekileyo umphathi ntambo wamapholisa Mzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngoba beyi ngozi ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisakron kwele Botswana
kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders seliqhatshe umqeqeshi omusha ovela kwele Portugal oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 intethelisa indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Njengoba umqeqeshi omusha weqembu leHighlanders uBaltimore UZD Oliveira Brito owazalelwa elizweni laseBrazil kodwa osihlale elizweni lePortugal okwesikhathi eside okokuthi usephethe lamaphepha lelo lizwe lomqeqeshi uZimbabwe ndawonye lomsekeli wakhe uAntonio João Martins Leo Torres yena ophinda abe ngumtweliki wakhe uBrito ukuthi ayendiva ukungakhulumi kwakhe isiNgisi ngesikhathi ebuza izintatheli zemidlalo ukuba kuzasebenze kanjani labadlali
Porque futebol é universal.
Umdlalo wenguqu uyafana nje umhlaba wonke jikelele. Ngilakho njalo ukusebenzisa umfanekiso ukuze ngitshengise abadlali engifunayo. Baningi abaqeqeshi abazintshantshu abayabe bengakhulumi indimi zalapho abayabe besebenzela khona. Kodwa bayabe belabantu ababatolekelayo njalo ngilethemba elokuba sizasebenza kuhle.
Kunowesabela ukuba ngesonto iqembu lebhosi lingaba le nkinga njengoba ubephethe isikhundla sikamqeqeshi uJoel Luphahla enyela amaphepha amvumela ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League. Unobhala jikelele weqembu leHighlanders uMorgan Ntube uthi bakwenze konke okudingakalayo ukuba uBrito loTorres bahle baqale umsebenzi.
Enyini wakutho yikuba amadoda lawa alapha nje ngoba amaphepha abo aqondile bavele sebeqalisile umsebenzi bathe bawuqala nje zengena eofisini letu.
Iqembu le-Islanders lizadlala leHarare City ngeSonto enkundleni yePampa Fields. UBrito uzalelwe elizweni laseBrazil wasesiya elizweni lePortugal lapho adlale khona inguqu kweminyaka elishumi nane. Ngemva kwalokho uqale ukuqeqesha njalo usebenze lomqeqeshi woloDumo uJose Mourinho kusukela ngo-2000 kwaze kwaba ngo-2008 kumaqembu agoqela elePorto kanye neleChelsea. Uza kuqembu le-Islanders ngemva kokuhlala kweminyaka embalwa engaqeqeshi njalo uthi wayemiswe yikuqhamuka komkhuhlane COVID-19. Ugcine ukuqeqesha ekupheleni komnyaka 2018 lapho akade esebenza elizweni laseLuxembourg. Uzaqeqesha iqembu le-Islanders ukuze kuphele umnyaka ka-2023. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele yada nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Iqembu le-Chiefs lihlohlelwe ngufarao Matare njalo liqede umdlalo selilabadlali abayithoba munomunye enkundleni ngemva kokuba abadlali balo abathi uDavid Bizabani kanye loBen Nyawunzi betshengiswe ikhasi lombala obomvu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday liviki silomculi wongoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube. Yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Udabuka eJombe esabelene seMidlands. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ukuthuthukisa abaculi bakithi maviki wonke ngalesi sikhathi. Namhlanje sivakatshelwe nguThembelane Ncube ovela eJombe, asizweni imbali yakhe.
Ngizalelwe khona, ngakhulela khona njalo. Ngafunda eprimary St. Faith School laphana, ngafunda esecondary eManzi Mnyama. So ke konke ngikwenzele khona eJombe. Igama likaThembelane leli yilo igama lami lokuzalwa, kodwa ke kwezomculo ngaziwa ngo-Endless Hope. Endless Hope kusho ukuthi umuntu uma efuna ukunithola ingoma zami uyazithola lapho ku-Endless Hope. Yile gama engaziwa ngalo kwezomculo.
Abaningi bengoma zokholo baqala ukucula ecaweni, naye uThembelane kudala icula esontweni, sekhiphe ledlalade lakhe elitsha.
Ukucula nje into engikhule ngiyithanda nenhliziyo yami nje yonke. Ma ngifika lapho okuculwa khona, hheyi, bekusiba nzima lokuthi ngidlule. Ngiyakhumbula lasemachechi bengingumuntu ophatheka kakhulu endaweni zokucula. Ngazama-ke ukuthi ngirekhode lami, kodwa-ke ngendlela ukuthi ephaketini bengingamanga kahle. Eyi, kwangibela nzima, ngazama ngaze ngafika kubo ngabo ngerekhodi lena, ngizama ukuthi mhlawumbe ngingathola indlela yokuthi ngirekhode. Kwaba nzima mpela, kwaze kwathi-ke lo nyaka, ekuqaleni kwalo mnyaka nje ophelileyo, ngaqala-ke futhi ukuthi ngenze leli albhamu lami elithi Ithuba Lokuthandaza.
Uqanqabule wazowafika egoli edinga umculo owamenza wathanda ukungena kwezomculo. Waba lenhlanhla wamthola basebenza bonke.
Ngikhule ngumuntu othanda ingoma zikaDerek Nzimande. So-ke ngaba ngumlandeli wakhe omkhulu. Ngithanda indlela ingoma zakhe ezikhuluma ngayo, ingoma zakhe indlela ebezidlalwa ngakhona, langendlela yena azihlela ngakhona. Ngahamba ngaze ngafika lapha ukuthi ngihlangane laye. Nguye-ke engisebenzelaye kakhulu kule albhamu, engibonisa, engumuntu ongikorektayo lapho engabe ngingahambanga khona kahle. Sayenza lokho, engu-advisor wami-ke saye safika uthini siyiqede.
Kulezi nsuku Endless Hope uyatholakala kumakhasi olizilibazisa ke ku social media nxa ufuna ukuxhumana laye
Facebook Twitter Instagram ngiyatholakala ngegama le group hayilele lami ngisebenzisa igama le group lapho I group lena kumbe mawuthenga I CD ufuna I CD elibhalwe ukuthi Endless Hope Endless Hope ithemba elingapheliyo mangichasisa ngesintu
Lati siyabonga Thembelani Ncube nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday ihamba ngegama lokuthi Endless Hope libele mpela sonto emnandi igama lamu Ezra Jesus Banda
Kuhlelo Woza Friday kodwa ke isikhathi sethu asavuma ukuba sikubekele phambili kodwa singekehlukana izihlobo ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlangothi ezijineyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngumthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuwoza Friday liviki besilomculo wengoma zomdumo okholo uThembelani Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Sithi libe lempela sonto elithukela uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.